Olamukela emoyeni ngenjabulo ngintungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kanye lapho ngubuye baqalisa ukuattacka ama youth ethu abathathu balimele ku serious ba report emapoliseni njalo bakhanyiswe esibhedlela ba report njalo la ku Jomic. Kodwa ngokuzwa kwethu kuthiwa beqedwe ku report Jomic ithefika abantu lawa bangebame ba level lokho lesiya phambili ngokuhlasela abantu baze balimaza amanye ama youth amathathu awe MDCT.
Uqhamuka udlakela olwesabekayo eHarare South kwalimala abasakhulayo beMDC ekhokhelwa umnumzana Morgan Changirai.
Major constraints remain competitiveness due to rising overheads, unavailability of affordable and long-term financing for retooling, underperformance of utilities, especially electricity, decreasing demand due to tight liquidity in the market, among others.
Umphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi umnotho welizwe lokhe uncipha ngenxa yokungahlaliseki okukhona elizweni phezu kodaba lokhetho.
Lokho kulokungezwisisani phezu kodaba lokuqala ukusebenza kwenkampani yeCisco eyathengwa inkampani yakwe-India ye-ISA.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela olwesabekayo eHarare South namuhla kwalimala abasakhulayo bebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Abathathu babikwa belimele kakhulu njalo bahanjiswe esibhedlela se-Avenues. Abasakhulayo laba bebesembuthanweni wokuthakazelela ukunqoba kukhetho lwama-primaries kukamnumzana Jacob Mafume ngempelasonto. I-MDCT ithi abahlaselela umbuthano ngabasekeli bezanu-PF abaziwayo. Unobhala jikelele wentsha yaleli bandla omnumzana Promise Mkwanazi uthi amapolisa alile ukubopha abahlasele amalunga ebandla lakhe.
Kukhanya lapho ngubuye baqalisa ukuattacka ama youth ethu abathathu balimele ku serious ba report emapoliseni njalo bakhanyiswe esibhedlela ba report njalo la ku Jomic. Kodwa ngokuzwa kwethu kuthiwa beqedwe ku report Jomic ithefika abantu lawa bangebame ba level lokho lesiya phambili ngokuhlasela abantu baze balimaza amanye ama youth amathathu eMDCT.
Sikhuluma nje okwakathesi umumo uminjani khona ngale?
Akumanga kuhle khona ngale ngoba nxa kuyikuthi abantu kwinto enjalo eyenzakaleyo abantu basala behlukuluzekile besethukile bese kwesabeni ngento eyenzakaleyo kuzanu-PF njalo esinye isizathu ukuthi akula muntu obothiweyo iloba abantu bakhona kade besenza into lezi besaziwa esigabeni lesi seHarare South.
Abalimeleyo bangaphi okwakathesi?
Abalimeleyo sebethethwe bahanjiswe esibhedlela abanye bakhona ngike ngababona emini eHarvest House izikipa zabo zidabukile ezilobuso bukamnumzana Jacob Mafume lo seyi-candidate yethu kule i-constituency ye-Harare South.
Okokuthi bukhona yini ubufakazi bokuthi ngabantu bezanu ayisibo nje abantu ababe bengathakazeleli ukuthi ukukhethwa kukaMafume bengabe bandla leni?
Hayi, ngokwazi kwethu njengokubona kwakho lawe uhamba kwama primary elections ethu it's very peaceful njalo abantu baya accept ama results. Ayisibo bantu bethu laba, abantu bethu benzela namhlophe sesimuva ndawonye sesiya phambili support uMafume. Abantu abachaya ama youth MDCT ngabantu bezanu abaziwayo esigabeni seHarare South. Yikho silokukhona ukuthi abantu abaziwa kangako kungani amapolisa ilobetshelwe ngakababophi kuze kube yilesi sikhathi.
Umnumzana Promise Mkwanazi unobhala jikelele wabatsha kugatsha lwabatsha ku-MDCT.